Ngiyabonga kakhulu ukunginxusa kuhlelo lakho lolu and njalo ngithanda ukubingelela abalandeli labalaleli bakho. Bengihambe elokuzini esikolo sethu esilundika hhayi eprimary. Ngiqale ngeprimary ngoba isikhathi esiningi sasijayele ukuvakashela i-secondary. Secondary yiyovulwa kuqala kungakavulwa i-primary, so yiyo besijayele ukufika kiyo. Kodwa ngaleso sikhathi sithe singcono sivakashele abe-primary kuqala siyexoxa labo siye babona labantwana ababalisi kunye labantwana konke lomphathi. So ngakho ke te siyakhuluma ngale bevele sesiqoqile lokhu ebesikuxoxa kukuxoxa uqoqela abantwana izipho esizithiwe inhlanganiso ezithile ezivela kwezinye indawo. So ngakho ke kuyasijabulisa lathi kakhulu ukuthi khona basamukela kuhle.
Izipho lezi kade linazo zibalisa ini lani?
Ngenxa yokuthi bekuyisikhathi sethu sakuqala ukuyafika khona kanti besingazi exactly ukuthi khona into abangazichwabisela ngezinjani. So sasesidinga sacela ama-pencil cases nama-notebook lezinto zokudrawa ezabantwana eze-art. So yikho sasekugcwele ngalelo langa and then plus lelokuzeni le equipment ye-sports ebhebhora.
Singathi bakuthakazele kanganani konke lokho?
Kunye lelokuzeni zimpompi zakhona zokupompi lokuzeni amabhora. So bakuphakethela kakhulu.
Ye, nxa sikhangela njalo uthi uyahamba futhi khonapho-ke ku-secondary school, kuyini elakwenza khona ngale?
Hayi, e-secondary school sayenza khonokho sasivele sijayele ukukwenza ngemihla imihla ngemihla. Ikuthi besekulesikhathi eside sagcina ukuhamba ngenxa yokuthi kwatshintsha uprincipal. So i-leadership entsha sasingeselayo babengasasicontact lapho ngoba babebatsha bengazi ukuthi bengasidinga besithole ngapi. So khona ngale lapho sasifele sidubu sijayele ukuthi sihambe siyekunika ama-prizes nxakekuthi khona basibusile i-prize giving day. So sasihambele lakho khonkhona kufanayo lalokho esahamba lakho kulokhu zeni ku-primary and sahinde sahlala phansi sacoxa lababalisi kunye labaphathi besikolo wonke.
Singathi-ke nxa sikhangela khonokho elikwenzayo libona ngizani ukunceda kanganani abantwana besikolo lababalisi?
Kuyasinceda nathi thina ngoba ilokungana i-foundation vele i-family foundation yakosilungeka vele sikhangele khonoko ukuthi khona sikhankasele izinto ezinganceda abantu abangela ndlela zokuthi bethole usizo. So ngakho-ke lathi kuyasijabulisa kakhulu ukuthi khona yena sathola esikolweni kungathi abanosizo oluningi abalufisa ukuthi khona bengaba nalo olugoqela izinto zokufunda lokwe-sports. So ngakho-ke yikho abasitshela ngakho plus lezinye izinto ezingabe ziyabanceda ukuthi khona yena bephile khona yale esikolweni kabalazi i-boarding school i-secondary. Ngakho-ke kulezinto eziningi ezifunakalayo ezigoqela into ezinjengayo ukudla lima lokwe-sports lokunye nje ama-resources ukuthi befunde izinto abazidingayo kakhulu abadinga usizo ngakho.
So ungaphosa amazwi akho okugcina khonapho baba Silondi?
Ma kule nhlanganiso ezikhona kumbe abantu nje abafisa ukuthi khona bengasiza izikolo ezinjengasegeorge silundika lesa ejzf moyo izikolo lezi njengoba abantu abaningi mhlawumbe bayakwazi ukuthi zasungulwa ngo-1982 khonapha ngemva kokuphenduka kwama-refugees bevele eZambia. So ngakho-ke kulezinto eziningi sibili abangabe bephabiseke ukuthi khona bengazithola. Ngakho-ke makuyikuthi khona bakhona abafisa ukusiza kumbe ngabantu abazobafunda khona ngale ifuna ukusiza through thina bengasicontacta nje. Inamba yami ngu-country code 9665309302711.